daba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 Mabasa 2020 ngu Pastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806.
Lapha besizomeleli Ezra Chisa Swanda Initiative idoneta izinto eDon Groove ukuthi uncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus.
Isibhedlela seDon Groove sakoBulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19.
Uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi.
Ingcweti zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama semali yokuphathisa abasakhulayo sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 seliqonge laya kwabangamashumi amathathu lambili 32, kuthi labakade sebehloliwe ukuba balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni lonke jikelele ngokutshona kwelanga layizolo beselizinkulungwane phose eziyisikhombisa 6,834. Kuthi-ke emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3,170,806. Phakathi kwalelo nani iMelika yiyo elokhu ikhokhela ilabantu phose isigidi esisodwa 988,469. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 212,056 asebebulewe yi-COVID-19. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lantathu 33,273 asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus. Njalo selibulele phose inkulungwane lengxenye 1,467 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilishumi 10,091. Isibhedlela seThorn Grove sakoBulawayo namhlanje sithole uncedo lwempahla ehlukeneyo yokusebenzisa ekuvikeleni ukuthelelwana lula kwegciwane le-COVID-19 ikakhulu kuzisebenzi zezempilakahle. Lesi sipho sivele ebantwini abathile inhlanganiso ezizimeleyo lezemidlalo. Wena Stacia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benelise ukwelula izandla benikeza lesi sipho bagoqela umsakazi wakoBulawayo owaba lodumo esebenzela iZBC esesisebenza naye njalo kulumsakazo uEzra Chisa Sibanda abenhlanganiso yeDanish Church Aid abeqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn Football Club loAdelaide Shelley onikeze isipho sezigqoko lezicathulo kwasebekhulile abahlala emzini we-Ekuphumuleni Old People's Home. Limpahla egoqela ama-mask amagloves lokunye ijonge ukusetshenziswa ekuvikeleni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Udokotela Solwayo Ngwenya emele u-Ezra Chisa Sibanda Initiative uchasisa ngalesi sipho sabo.
Lapha besizomele li-Ezra Chisa Sibanda Initiative idonetha izinto e-Don Groove ukuthi kuncedise ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kudonethwe amagawuni, ama-goggles, ama-space suits, ama-gloves, konke khonoko kuzancedisa ukufayita i-coronavirus.
Umnumzana Juda Ngwenya omele i-Chicken in Football Association uthi bakubone kubalulekile ukupha imithi yokuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphe ama-sanitizers ang-50, ama-5 liters, sapha ama dishwashers angu 84 by 2 liters, sapha izinkwa ezingu 50. Isizathu ukuthi lathi sihlanganyele ekulwiseni umkhuhlane lo.
Unkosikazi Adelaide Shelley uphe impahla abemzini ogcina asebekhulile owe ekuphumuleni Old People's Home ethi kubalulekile ukupha impahla ezikhudumalayo.
Namhla ngiphe izigqoko ezomqando lesicathulo ngisipha omama abase Old People's Home ekuphumuleni. Isizathu singenisa amakhanda ngomkhuhlane lo owe-COVID-19, and umkhuhlane lo ujayele ukubamba kakhulu abantu asebekhulile. So lami ngithe njengobana sihlangane ngaleyo ndaba lapha, lami ngiphe okuncane ukuthi ogogo labantu abasekuphumeleni labo bangangena umqalo.
Umeya wakoBulawayo umnumzana Solomon Mguni ubonye kakhulu izipho abazithole namhlanje.
Kuqakathekile ukuthi abantu bakoBulawayo kungakhathaleki ukuthi bakuliphi isigaba somhlaba balokhe beqhubeka bencedisa uBulawayo ukuthi afikeleke kulesi sifo sobhuqazwe se-COVID-19.
Umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube laye ubonye kakhulu izipho ezitholiswe leli dolobho. Unkosikazi Ncube uhle wathatha leli thuba lokubikwa ukuba uhulumende usetholise idolobho inkulungwane ezilichumi zokulungisa imigodi yamanzi eNyamandlovu ukuze idolobho lithole amanzi.
Kumbe uphe iStorm Group, kumbe uphe imfilo, kumbe uphe iUBH, kumbe uphe ekusileni, kumbe uphe ama clinics ethu. You are actually responding to COVID-19. Sithanda ukuthi sibonge kakhulu 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 lomsebenzi owenziwa ngama well wishers ethu countrywide, wide, lalaba baku diaspora. Thank you so much. Ngimsebenzi emihle ngisuka khona ngigijimela ukuya kwamkela umgodi odrilwe ngabanye ekusileni hospital khathesi.
uBulawayo okwamanje ulabantu abalichumi asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 selibulele oyedwa. Izipho ezitholakale namhlanje zikhangelelwe ukusebenza ekumelaneni lemikhuhlane. Okwamanje isibhedlela siphakathi kokulungiswa ukuba silungele ukugcina abantu abangafunyanwa sebele-COVID-19 sebegula. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi zentuthuko yabatsha elizweni zincome kakhulu uhulumende weZimbabwe ngesinqumo sakhe sokusungula isikhwama sezigidi ezilishumi lasikhombisa zamadola weZimbabwe, 17 million Zimbabwe dollars, ezakwabelwa osomabhizimusi abasakhulayo ukuthuthukisa imisebenzi yabo ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi imali izaqondiswa kwabasakhulayo ukuze kuncedwe asebelahlekelwe yimisebenzi, ikakhulu labo abakumsebenzi yezandla, ngoba kuyibo ababhekane lodubo olukhulu ngalesi sikhathi sokulwisana le-COVID-19. Okuningi ngalesi sikhwama langenhlelo zikahulumende zokusiza abatsha abangela msebenzi. UMichael Obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa loNkosikazi Saliwe Njolomole olilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council.
Uhulumende welizwe leZimbabwe esebenzelana ndawonye logatsha lwezemali kanye logatsha lwezabatsha lemidlalo. Baphumele lombono wokufaka isikhwama esizaphathisa abatsha abakumabhizimusi njalo abakunhlanganiso zabatsha esingathi wona ngama cooperatives, ama associations, ukuthi uphathise amabhizimusi abawenzayo njengabantu abatsha. Imali le ikhangelene ukuphathisa ikakhulu ngesikhathi lesikhangelelane lohlupho lokumemetheka kwegciwane le COVID-19. Kusobala ukuthi amabhizimusi amaningi alokuphathisa zanyiswa ikakhulu elizweni leZimbabwe sikhangela abatsha ngoba bebesephakathi kokusebenza. Ngakho uhulumende ukhiphe yena 17 million amadola akulele ukuthi uphathise usukumise abatsha abakumabhizimisi.
Umuntu kumele abe ngebhizimusi enjani ukuze athole leyo mali?
Abatsha laba bakuziqembu ezimbili. Iqembu sokuqala yilaba abakunhlanganiso emphindele njalo ngakhuluma ukuthi abakuma club, kuvele lona ugatsha lwabatsha labemidlalo uphumisela iZimbabwe Youth Council. Kuphinde njalo kube lamakampani avele wona esetshenzwa ngabatsha, amakampani achiyechiyeneyo.
Labo abazathola leyo mali bazavethola malini?
Labo abakuzinhlanganiso esingathi wona ngama associations bazanikeza imali ezifika yona inkulungwane ezintathu esingathi 3000. Sithi ke labo lamakampani abo na formally registered yibo abazathola ke imali efikisa yona i-5000 RTGS.
Kulabanye abalamabhizimusi abangela amanye ama requirements, for example i-company registration okuveza ukuthi inkampani yakhe iyasebenza ngokusemthethweni, labo bantu bazathola na usizo lukahulumende?
Isikhwama lesi sidinga sona ukuphathisa abatsha, ikakhulu labo abalezincwadi, labo abaqokekileyo. Ngakho sikhangele ukuthi kwi-informal sector yethu sikhangele labo abalezincwadi ezisemthethweni ahambelana lezidingakalo zona ezikahulumende. Kodwa siyazi ukuthi thina abatsha baningi, ikakhulu abaningi bakhona abalazo lezo ncwadi. Kuyazakala lokhu ukuthi abaningi bakhona yilabo abangela loba okungatshengisela ukuthi vele yena umuntu ulokusebenza lezandla, khona ukuthi abe le receipt, khona ukuthi abe le bank account umuntu yabe ngela. Kodwa into ezahlupha kulesi sikhwama ukuthi sona vele silemibono yokuphathisa labo abavele besebenza belamakampani bebhalisile kusemthethweni belezincwadi ezisemthethweni. Kodwa kungenani lona ugatsha lwezabatsha luthi asingeke sababuyisela emuva. Kukhona ukuthi bangabhalisa kodwa lokhu kungaba bazancediswa bona phansi kogatsha lwe-social welfare.
Ngike ngaxoxa labantu abajiyeneyo abakumsebenzi wokuthuthukisa abatsha elizweni, bayashala uhulumende ihlombe ngenxa yokuthi kuveza ukuthi uyazama ukuthuthukisa intsha elizweni, kodwa bona bathi uhulumende kwakumele aqakathekise abatsha abangela imisebenzi. Awusitshela umbono wakho?
Ngiyawuzwa umbono wokuthi ngabe uhulumende yena ephathisa labo abatsha bethu abangela msebenzi. Kodwa singakhangelisisa futhi laba bona laba baphathiswayo babuye bazihlanganisa, babuye babumba yona inhlanganiso zabo, kuba lula ukuthi baphathiseke nguhulumende loba ngezinye nje inhlelo ezichiyeneyo. Ngoba ukuthi umuntu ezimele nje lapha kuyahlupha, ngoba kade siyabona vele ayisilo lodwa ilizwe leZimbabwe esingathi lona lilokusilela kwemisebenzi. Kodwa uma abatsha bangathola yona esithi wona ama entrepreneurial skills, bathola khona ukuphathiseka kunhlelo ezinjengalezi ezibuya eziphathisa abatsha.
Uhlelo lukahulumende lwe-lockdown lukhangela ukugqiba ngeviki ezayo. Ngaphambilini kokugqitshwa kwalolu hlelo, abantu bazathola na ithuba lokuthola leyo mali?
Lesi sikhwama sizalokhu sisiya phambili loba i-lockdown yona isiphelile. Loba yena umkhuhlane we-COVID-19 usuphelile, kodwa kusiya ngokuthi isikhwama lesi selisise le mali na.
UNkosikazi Saliwe Njolomole lilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council ubexoxa loMichael Obe weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Yebo, mthwakazi omuhle, liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sikhuluma nje sokulabantu abedlula izigidi ezintathu asebehlaselwe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele. EZimbabwe sibe ngamachumi edlula amathathu asebehlaselwe. Silusizi ukuthi alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMikeobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguSithandekile Mhlanga.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, indizamchina zama-drones kwele South Africa zincedisa ukusakaza umlayezelo wokuthi abantu bazivikele njani kugcikwane le-COVID-19. Umanisipala we-Tarzan eLimpopo nguye okhokhela lolu hlelo esebenzisa ulimi olukhulunywa ngabaningi kulindawo. Umkhokheli we-North Korea, umnumzana Kim Jong-un, obikwa egula ulokhu engabonakali emphakathini. Imisakazo lamaphephandaba ethule imbiko ehlukeneyo ngalolu daba, njalo iziphathamandla zalelo lizwe zibikwa zisithi uyaziphilela.
Kathesi wathi sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni kudaba olumayelana lezenotho.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi amankampani athwele nzima ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe azaphathiswa phansi kwesikhwama esizasungulwa kunsukwana ezilandelayo. Uncube wethulela amazwi izolo ngemva kokwethekelela isibhedlela sekusileni koBulawayo lesikolo seMidland State University eGweru. Kodwa abakhona abakhonona ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu ngalesi sikhathi besithi imizamo yakhona iphelela eboyeni njengezithukuthuku zenja. Kumaviki ambalwa asanda kwedlula uhulumende wazise ukuba useqalisile ukuphathisa abantu abaswelayo abaphila ngokuthengisa izitaladeni ngemali, kodwa kuze kube lamhlanje abaningi belokhu beyibuza limali. Kesizwe imbono yomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izithelo lembida eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Ye, amanyathelo la athethe nguhulumende alakho sibili ukuphazamisa impilo zabantu abazisebenza abaphila ngokuthengisa. Kodwa ke akusosimanga njengoba sisazi ukuthi lo ngumkhuhlane osimemetheke umhlaba wonke lapha eZimbabwe sesilomuntu osetshonile, omunye usele obanjwe nalo mkhuhlane.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Lovu olilunga lebandla le-MDC Alliance uthi okuningi ngemizamo kahulumende yokuphathisa uZulu kuphuma emaphephandabeni kuphelele khonapho nje.
Lokho ngokuqala ukuza ukuthi kule mali enjalo ezanikwa ama-companies. Okwesibili ukuthi ke nanxa ingaba khona leyo mali, it's obvious sikhuluma ngelizwe leZimbabwe, sikhuluma ngohulumende okhokhelwa ngumnankagwa, kuzabe kuzayenzeka ukuthi labo abangamalunga eZANU-PF kube yibo abatholayo leyo mali. Abantu abaningi abasuze bayithole leyo mali. Yikho ke thina sithi hatshi into engasebenziyo into nje eyenziwa kusenziwa ipublicity ukuthi ukhanya ngani uhulumende kamnanga gogola into ayenzayo kodwa ke eqinisweni public akulanto enjalo yenzakala.
Lokhu kugcizelelwe isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ongezelele esithi soyicela isivuthiwe.
Imali le imali esizwa emaredweni njalo ayicaci ukuthi khona imali leyi izavela ngaphi njalo izanika abantu abanjani njalo kumele uyenze njani ukuze uyithole imali leyi. Siphonga uyizwa emaredweni bekhuluma nje bekhuluma kunews lapho ukuthi khona kuzaphiwa izimali abantu abalama companies la ma shops amancane kodwa hayi ngokubona kwethu lokhu ngokunye kwezinye indlela zokuphonga ukufuna ukuthabisa abantu ngezinto ezingasizo.
Isikhulumeli sebandla le MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa laye ngomunye wabathi imizamo kahulumende kayisiyo eqotho.
Mfowethu Chris uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo kulobandlululo okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa kufuna ukuphathiswa obusiness amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshelwe imali abafana abelunga lezanup f ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le iprogram baletha umbiko ukuthi sokuqhutshelwa ama youth imali. Ama youth alapha kobulawayo aapplya kwaselakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele yinto yokubhayizisa abantu yokuvala abantu amehlo ukuqhutshelwa abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMarsh Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu. Babona vele kuligceke vele lingelalutho kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khonapha. So hayi lokhu kuvamekile siyakwazi elizweni.
Umphathintambo wezemisebenzi kaZulu i-Public Works umnumzana Paul Mavima ucebise amankampani ukuthi angaxotshi izisebenzi ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku-909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku-short wave.
Lanxa kwezinye indawo zemaphandleni abantu bekhala ngokuthi abalutholi ulwazi olweneleyo ngumkhuhlane we-coronavirus, inzalo yakogodlwayo kayimelelanga ukuthi ize ikhangezwe lolu lwazi. Ukwenqabela lolu dubo lokungatholi ulwazi olweneleyo, abanye abadabuka eFilabusi esigabeni seMathebeleland South basungule ihlanganiso zokuthuthukisa lesi siqindi. Basungula njalo amaqembu okukhulumisana beyabelana ulwazi enkundleni zokuxhumana ebulenjini yeWhatsApp. Sibe lethuba lokuxoxa lokhokhela ukusungulwa kwalezi nhlelo zentuthuko umnumzana Nkululeko Chuma ochasisa kabanzi ngabakwenzayo njengenzalo kagodlwayo.
Njengenzalo kagodlwayo siphume lama initiatives amabili eyokuqala ibithiwa ithiwa igodlayo Community Development Trust. Igodlayo Community Development Trust inhlanganiso ebunjwe izakhamiza kwagodlwayo esendaweni ezishiyeneyo. Oko sasiqale ngakho ukuthi sasivule inkundla ku social media ku chat group okuthiwa igodlayo Development Forum. Sikhulumisana sinkundla le kwasokuphuma imbono yokuthi thuthukisa njani. So sasesidingana nje abantu bakwabantu abanjani silethe ezinhlelo ezizakhangela ukuthuthukiswa kwesigaba sakogodlwa. Yikho ke sibunjani inhlanganiso igodlwa Community Development Trust, sayiregister ke as a trust. Sasesibumba ke futhi inhlanganiso le igodlwa FM Initiative ukuthi ke ibe inhlanganiso ezakhangela into zemedia okuhanjiswa kwembiko esigabeni sakogodlwayo. Nxa kusiba le thuba uhulumeni sithi sengena kuhlelo lokuthi anikeze igaba ama license ukuthi izisakazi lati sitholakale njengogodlwayo siyingxenye lati sibe lesitiji kogodlwayo esizasakaza indaba zakogodlwayo. So ngalokho ke uthe kunjalo ke njoba sewuqhamuke kumkhuhlane we COVID-19 yobangela igcikwane le corona sasesibona kufanele ukuthi sibe lendlela yokuhambisa impiko ebantwini bakithi ukuze bathole ulwazi mayelana ngalolu gcikwane. So sakwenza lokho ngokuthumela impiko kuma-chat group. Savula ke-chat group ebithiwa yinsiza Corona Alert, lapho ke sixoxa khona labantu bake sibachasisela. Kanti futhi sasebenzisa i-chat group igodla Development Forum, sasebenzisa i-chat group egodla FM ezimbili ama-chat group lawo ukuthi sichasisele abantu ngegcikwane leli. Kuyikuthi sinanzelela ukuthi imbiko ebivela kuhulumeni ibiphuza ukufika ebantwini abantu lokhu bengazwisisi. Njalo ithi nxa ifika ilotshwe ngesilungu, kanti abantu bakithi abaningi bazwisisa ngcono nxa bebala ngelimi lesi into. So ukuthi kunjalo kuma chat group lawa sasesinxusa abantu abaqhathekileyo abe yibukhokheli ezigabeni ukuthi bafundise abantu batho ukuthi sokulungiselelweni malungiselelo bani, kanti kungapi lapho lezikhenxe khona okumele abantu bathole ulwazi.
Lo ke bekungumfundisi Nkululeko Juma okhokhela inhlelo ezithile zentuthuko kokugodlwayo. Sizaqhubeka ngale ingxoxo kusasa. Uhulumende weLebotswana usebike ngokuqhelisa isikhathi sohlelo lokwalisa abantu ukuhamba-hamba ule lockdown ngeviki elilodwa njengendlela yokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19. Lokhu sekunike abanye abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe iningi labo elibhekane lobunzima ithemba lokuthi impilo isizaphose ibuyele kusimo saphambilini kwe-lockdown. Intethelo yezindaba ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweLebotswana.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakweLebotswana ubike ngomvulo ntambama ukuba ilizwe lakhe lizaqhubeka ngohlelo lwe-lockdown kusiyafika mhlaka 7 kuNkwenkwezi. Kodwa eBotswana izaqhubeka ilokhu ibamba umthetho kuze kufike u-22 uNkwenkwezi, kuyindlela okwalesiqiniseko ukuthi akulabanye ababanjwa belo mkhuhlane we-coronavirus.
The COVID-19 Presidential Task Force advised the national lockdown.
Ikomiti ye-COVID-19 Presidential Task Force icebise ukuthi kwengezwe i-lockdown ngeviki elilodwa kuqala mhlaka 1 kwenkwezi kusiya mhla ziyisikhombisa kuNkwenkwezi, kuthi amaviki amabili alandelayo siqale ukuyekethisa. Lokhu kuzakwenzakala uma sibona ukuthi kulokuphumelela kwesikwenzayo.
ELebotswana seliphose lifike iviki lingazange libhalise umuntu obanjwe legciwane le-corona. Kuze kufike lamuhla kulabantu abangamashumi amabili lambili ababanjwa umkhuhlane we-corona kweLebotswana, kuthi oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Abanye abeZimbabwe abahlala eBotswana bathi kuyathembisa ukuthi uma ungaqhubeka ungela nani eliphezulu lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus, uhlelo lwe-lockdown lungaqala ukuyethiswa mhlaka 7 Nkwenkwezi. Umnumzana Mthabisi Dube oweZimbabwe seGaborone uthi impilo inzima kuyo wonke umuntu ngesikhathi se-lockdown, ngakho kungaba zindaba ezinhle uma impilo engaqala ukubuyela esimeni sakuqala.
Akulula ukutshona uhlezi ungazi ukuthi kusasa injani. Zindaba ezithembisayo ukuzwa ukuthi eLebotswana lilakho ukuqala ukurelaxa ama-restrictions awe-lockdown. Noma nje i-health yabantu kumele ifakwe phambili. Abanye bethu badubeka ngesikhathi lesi bengela ngitsho abangakudla ngoba bephila ngama-peace jobs. So siyakuthokozela kakhulu ukuthi uhulumeni athi ama restrictions azo relaxa kancane.
Omunye ophila ngokubamba-bamba imisebenzi yama-peace jobs, umzana Nkazimulo Moyo, uthi noma nje bekhathazeka ngezempilakahle ngesikhathi se-coronavirus, kuqakathekile ukuthi ezinye izigaba zomnotho ziqale ukuvula ukuze abantu benelise ukuphila.
Abanye bethu babuyele ekhaya ngenxa yobunzima obulethwe lockdown. Kungaba kuhle uma kungaqalwa ukuthi ezinye indawo zivule ukuze senelise ukuziphilisa.
Umongameli Masisi uthi kungedlula u-7 Nkwenkwezi kungabangala abaningi abathola lebelo mkhuhlane we-coronavirus kuzaqala ukuvulwa amabhizimusi kancane kancane. Noma nje kule themba lokuthi eleBotswana ngenxa yenani eliphansi labantu abalomkhuhlane we-coronavirus lizaqala ukubuyela isimeni sakuqala, kungaba yindlela ende ngoba ungaziwa ukuthi isimo singathatha yiphi indlela kusasa. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Isikhathi asisavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Olivalelisayo, uMplexidus Jeremiah.